Siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 20 kuNtulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kasi kanye ne Belarus uma sanctions awe Europe lase America ngibona ukuthi inemali engenza ukuthi umnotho wethu uthuthuke. Bangawelelana nje okuyimali olutshwana onjenge 100 billion, kodwa i-economy yethu ifuna ngathi 10 or 20 billion ukuthi isuke.
EleZimbabwe lele Belarus lamhlanje lisayinelane isivumelwano esifika kumadola alikhulu lamachuma amahlani $150 million esizabona ilizwe lisamukela uncedo ezigabeni zokwembiwa kwamatshe aligugu lezinye.
But i-government lay isivule kathesi namhlanje sixokwendawo kanje sengithole izincwadi ezibhalwe ngama-employers zenzela kini yisisebenzi ezekuthi sebethu i-notice.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi zithi amankampani amaningi aselobele izisebenzi ezazisa ngokuthi sezizamiswa umsebenzi kulandela umthetho osusipha abaqhatshi ilungelo lokuxotsha izisebenzi mahlayana. Elemelika selivuselele okusemthethweni kudlelwano lele Cuba ngemva kweminyaka engamachumi kulokufuthelana okukhulu phakathi kwamazwe omabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo. EleZimbabwe lele Belarus lamuhla lisayinelane isivumelwano esifika amadola alikhulu lamachumi amahlani $150 million esizabona ilizwe lisamukela uncedo ezigabeni zokwembiwa kwamatshe aligugu ukwakha imigwaqo lamadamu kanye lezokulima. Umsakazo kahulumende weZimbabwe Broadcasting Corporation uthi umnumzana Mnanga kwayena oseBelarus uhlangene lomongameli walelo lizwe umnumzana Alexander Lukashenko, yena ogcizelele ukuthi ilizwe lakhe seliqinisa ubudlelwano leZimbabwe kwezomnotho ukwenzela ukuthi libe yindawo eqinileyo kwezokuthengiselana lamanye amazwe. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe.
Angibona ukuthi uzathuthukisa ezomnotho lapha eZimbabwe ngoba singathengela iChina iyabe ifuna ukuthi izimali zayo babona ukuthi ziya ngaphi, njalo akula awuzoba lama-problems nxa kuyukuthi uhulumente utshintshile. Ka-Afrika ngene Belarus kuma-sanctions awe-Europe lase-America ngibona ukuthi inemali engenza ukuthi umnotho wethu uthuthuke. Bangawelelana nje okuyimali olutshwana onjenge-100 billion, kodwa i-economy yethu ifuna ngathi 10 or 20 billion.
Siyananzelela ukuthi leBelarus lingaphansi kwezijeziso ze-European Union.
Esikubonayo ukuthi iZimbabwe isiphongudinga nje ongabangani abangasebenza leZimbabwe, kodwa angibona ukuthi iBelarus ingaba i-investment partner elemali sibili engasinceda. IZimbabwe kathesi nje imithetho yayo ayivumi ukuthi abantu abanezimali zabo bebuye beinveste ngendlela abazaba satisfied ngayo ukuthi izimali zabo ziyabe zinakele lapha eZimbabwe.
Njengoba amanye amazwe engasoze asebenzelane leZimbabwe, kungcono yini ukuthi iye kula amanye amazwe azasebenzelana layo kulokuzihlalela?
Ikuzama nje ezingathi bayafuna ukuthi babonakale ukuthi benza something, kodwa angiboni ukuthi uza sinceda njengelizwe ukuthi u-VP useBelarus. Actually singakhala ukuthi bayasebenzisa izimali zethu ngendlela engayisiyo, besiya kundawo abangatholi izimali ezazinceda i-economy force.
Lo mnumzana Masimba Kucherwa, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo uMongameli Mgabe, yena ongumgcini sihlalo womanyano we-African Union lowe-SADC, usemalabo e-Equatorial Guinea emhlanganweni oqalise lamuhla okucubungula udaba lomkhuhlane we-Ebola wona obulele abaningi emazweni agoqela eLiberia, Sierra Leone, Guinea leNigeria. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi zithi amankampani amaningi aselobele izisebenzi ezazisa ngokuthi sezizamiswa umsebenzi kulandela umthetho osusipha abaqhatshi ilungelo lokuxotsha izisebenzi mahlayana nxa zike zaphiwa inyanga ezintathu zokwaziswa. Idale le-Supreme Court linqume ngeviki edlule ukuthi izisebenzi zingaxotshwa kungelambadalo yempentsheni nxa ziphiwe inyanga ezintathu zokuzilumukisa ngokuthi zizagunyulwa. Amankampani amaningi abikwa ehle athumela izisebenzi incwadi zokuzazisa ngokuxotsha kwazo ngolwesihlanu kulandela isinqumo se-Supreme Court lesi. Umphathintambo wezisebenzi unkosikazi Priska Mufumira layo usole isinqumo lesi etshela iphephandaba le-The Herald ukuthi izisebenzi kazisoze zenelise ukukhulumisana labaqhatshi lanxa ziyabe zisebenze okwesikhathi eside. UChris Gandhi we-Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-ZCTU, uMnumzana George Nkiwane, othi bazaxoxisana lohulumende ngalolu daba kusasa.
Thina njengezisebenzi, uyazi i-ruling lay sithe sizwa yasidanisa okumangalisayo. Sithe sikhangela nje imbala lembizo ukuthi from 1980 sasaba ne-Labor Act yokuqaleka 1985. Injongo ikahulumende lama-members of parliament kwakuyikuvikela izisebenzi in terms of job security. But samangalithi iminyaka yonke yohulumende siyilevikela izisebenzi ekwazi ukuthi isisebenzi vele si-weaker than capital. So sifuna nje umthetho ozasivikela ukuthi singahlukuluzwa, singaxotshwa nje mahara, ngamuntu exotshwa kumele abe lecala. But i-judgment lay isivule uyazamasa kathesi namhlanje sixoxe ndawo kanje sengithole izincwadi ezibhalwe ngama-employers zenzela kimi isisebenzi ezekuthi sebethiwe i-notice yokuthi bahle bathiwe imisebenzi. So anti yabona ukuthi vele sivule amagedi okuthi kathesi sivele isisebenzi sezaxoxa nje mahlayana lokuthi evuka nje ekuseni umcathi uyabuya vele ahle ukuthi hayi owakumsebenzi uphelile.
Ziningi okunganani izisebenzi eseziphiwe ama-notice njalo ngamankampani aphi amakhulu okunganani?
Engitholileyo le engayikhonfirm ukuthi akula muntu ozakuthi nizathatha legation kamba amanga yikampani ethiwa yi-TN. TN alekhini balise leyo isitho sekuyisebenzi ezifika ku-218 from Friday baba kusakalhlanje abantu sebethole izincwadi zokuthi bahle bathiye imisebenzi.
Manje kukhona yini okungenziwa yini ngezisebenzi njengoba i-Supreme Court ethe kube njalo?
Ye, kukhona ezakwenza ngoba kule ntezimbili ezingazenza. Number one, yikwenza i-appeal ku-constitutional court. And then number two, yikukhuluma labasebenza labo abe-Ministry of Labour ngoba lawa phela umsebenzi. I-ruling nale ihle yabathathela umsebenzi, bona bathela umsebenzi. Thina njenge-labour sela msebenzi, ama-National Employment Council kasela msebenzi. Wonke umuntu osebenza lokuthi i-labour market kasela msebenzi.
Lo mnumzana George Nkiwane, umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Indlala ibikwa isibhahe ngamandla esigabeni seBhinga lapho uZulu athi uMangoye ulakho kulala eziko kusikhatshana esilandelayo nxa uhulumende kumbe abenhlanganiso ezimeleyo zodwa bengasaphathisanga ngokudla. Njengezinye izigaba zelizwe ezijiyeneyo, iBhinga itholanga izulu eleneleyo lonyaka okwenze isivuno saba sinlutshwana kakhulu. Sixoxe lomgcini sihlalo wekhansili yeBhinga uMnumzana Dube Mokombo ngalolu daba.
usizo luyakhanya kodwa likakhaluka khanyi kahle njengoba mina ngikhuluma ngingumeli wecouncil ngikhuluma nginje mbona sile lead trust engathi iyazama kodwa ukuzama kwayo mbona kumawadi amatatu thina sila mawadi angu-25 nxa sikhuluma ukuthi akula lutho ngoba kuwadi lo naleyo abakusebenza kuyo maybe babe kuvillage eyodwa nje so nxa kunjalo kuyabe kusitsho ukuthi akula ncedo olukhona yesi abantu bebekhangelela ukuthi maybe singaba nama-organization angasinceda kodwa kusanzima and okwenza kube njalo ngoba yena uhulumende kakadeclare ukuthi kulendlala eZimbabwe
abatholayo kumawadi ona lawa amalutshwana baphiwa okunganani
noma bengakaphiwa ngizakhuluma nje ama-figures engilawo njengo-councilor njengo-council chairman we-Bingara DC ngibona bapromise ukuthi bangathola ama-50 kg omumbu 10 kg ebeans indumba then the 4 liters ye-cooking oil per household akudinga ukuthi abantu bangaki ku-household yona leyo kodwa noma bengu-20 kumele kube njalo kodwa njengabantu abamnyama thina singama-extended family which means khonokho kuyi-50 kg kumele kuzuze maybe ama-household angu-10
lo kodwa iyatholakala impuphu othukela kanye lokunyo kumqoko empilweni kaZulu
ya kusangathi kusatholakala kodwa ama symptoms uthi ngelinye ilanga kuyavuka kungekho kuyakhanya ngoba ngiyakhangela amaviki amabili adlulileyo ithukela like lacatsha bijana sathi ha athi indlala iyafana nomuntu okhombisa inkazana uyaqalisa ukukhuluma mbijana kodwa inkazana iyeza bona ukuthi umuntu ukhuluma hani so lakho ithukela like lacatsha eviki ephelileyo impuphu layo ikhanya ngengangene national food is not the national food esiyaziyo nsuku zonke kutsho ukuthi siyafika kubo September kuyabe sekulala umango yeziko sibizi
abadala imali yokuthenga ukudla khona balayo
imali bangayithola ngaphi mgomo ukwazi ukuthi iusa somali yethu ngiyabanikazi we cannot print it ngoba i-cash sihlupha even ekhaya ayitholakali abantu bayagcina sebephila ngama-butter trade umuntu abuye lokwamagogogo komumbo atshintshe inkomo laba bayabe bethole idola bayabe belenhlanhla kodwa idola lizima ukulithola emakhaya mgomo
umnumzana Dube Mkombo engumgcini sihlalo wekhansili yeBinga sixoxelaye ekhonale eBinga elemelika selivuselele ngokusemthethweni kudlelwano leleCuba ngemva kweminyaka engamachumi kulokufuthelana okukhulu phakathi kwamazwe omabili iflegi yeCuba iphaphe okwakuqala esigodleni samahofisi ogatsha lobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba Awe US State Department iphapha phakathi kwamanye ama-flag amazwe alobudlelwano lalelo lizwe. Lokho kutsho ukubana elemelika seli le-ofisi yomeli walo kwele Cuba layo isilomeli kuleli. Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe kwele Cuba umnumzana Bruno Rodrigues Paprilla ubekhona ekuvulweni okusemthethweni isigodlo someli welizwe lakhe kwele melika. Ukuze sihlaziye ukuvuselelwa kobudlelwano bamazwe omabili, Upraxedis Jeremiah uxoxele lomfundisi Rafael Mthombeni, umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo esebenza lapha eMelika iphathisa ngenhlelo zentuthuko eZimbabwe eFountain of Hope.
Bambona ngathi lakhona lokho okwenzakeleyo eCuba ukuthi kuze kususwe ama-sanctions. Kukhona abakwenzileyo okuhambelana lakhona lokho kuze kususwe ama-sanctions.
Kungani kungenziwanga ngesikhathi esedluleyo kwenziwa khathesi ngesikhathi sika-Obama? Ubona ngani kuqalisele khona lapho bebehlangana umkhokheli weCuba emfeni kaMandela?
Hayi, eCuba okwenzakalayo ukuthi kwaguquka umbusi. Umbusi owayekhona wabusa ngesikhathi sakhe waguga, waguga esegugile kwangena omunye. Kuvele kungangena omunye akujwayelanga ukuthi kufanane.
Wena uyibona kuyinto enhle ukuthi bavuselele.
Kwakusenziwa ngumbusi. Zonke ziya ngokuthi ngubani obusayo ngalezo.
Wena ubona ngani umongameli Barack Obama wenze kuhle na ngokwenza linto?
Wenze kuhle kakhulu ngoba yena akakhangelanga ilihlwe elincinyane lelo lokuthi ama-sanctions kuphela eCuba. Kodwa ukhangela ukuthi abahluphekayo ngobani ngawo ama-sanctions zona lapho.
Ubona ngani angasizwela lathi abeZimbabwe inxa ukuthi so ufikile isikhathi sokuthi umongameli okhona kathesi asuke embusweni.
Kuvele thina kasilahlupho ngoba umhlaba wonke uyasifuna ukuthi usebenze lathi kodwa kwehlula nje izinto ezincane ezimele ukuthi ngabe siyazilungisa.
Umfundisi Rafael Mthombeni ngumqondisi njalo wenhlanganiso ezimeleyo eFountain of Hope.
Mkono wa machozi na wakuwa papole wa Kenya ni na wapeni. Sibauli ya wapata kifo cha Samia Suluhu ni pigo kubwa nchini. Kifo cha Samia Suluhu ni hasara kwa Kenya.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela isinqumo esethulwe lidale le Supreme Court elithi izisebenzi zingaxotshwa kungelambhadalo yempentsheni nxa ziphiwe inyanga ezintathu zokuzilimukisa ngokuthi zizagonyolwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangena esigabeni silandelayo uthi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Barack Obama wele Melika uhlangene lomnye wakhe wakwele Nigeria umongameli Muhammad Buhari esikwadlweni sakhe se-White House ukuze bahlaziye ngohlupho olubhekane lele Nigeria la balwa becatsha abesemoslem abedlulisa amalabulo abe Boko Haram. Abakhokheli bobabili bakhangelelwe ukuhlaziya njalo lenguquko ekhangelelwe ukwenziwa ngumongameli Buhari elizweni lakhe ngemva kokuthatha kwakhe intambo zombuso lonyaka. Umthethwandaba waphezulu wakwale Senegal usuqalisile ukuthetha icala lowake waba ngumongameli wakwele Chad uHissen Habrel namhlanje amacala akhe awethwesayo okwephula ilungelo loluntu ukuhlukuluza abantu lokunye. UHabreo leminyaka engamachumi ayisikhombisa lambili uyawalandula amacala la wonke.
Pula wasangoma umntana muya kula pula sangoma kaanguye yeni angilale busuku.
Ugatsha lwezempila kahle luphathisana lohlangothi lokucubungula okwenzakala elizweni olweZimbabwe National Statistics Agency. Soluqale inhlolisiso yomumo wezempila kahle eZimbabwe eqala kuyona le inyanga kusiyafika umpalakazi. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlolisiso le ebizwa ngokuthi Zimbabwe Demographic and Health Survey ngesithupha ukwenziwa lokhu ilizwe lathola uzibuse. Eyakuqala yenziwa ngomnyaka ka-1988 ukuthi eyokugcina yaphathwa ngomnyaka ka-2010 kungena ku-2011. Lo nyaka linhlolisiso ijonge ukudingisisa kuZulu ngokusetshenziswa kwendlela zokuvikela ukuzithwala, ukuthathana kanye lezemacansini, ukuphatheka kwezempila kahle, ingculaza kanye lokuhlolwa igazi, ubudlwangudlwangu ezimulini, ukuhlolwa kwemvukuzane yesibeletho, ukusetshenziswa kokudakayo, ukuhlatshwa kwabantwana amajekiseni okuvikela imikhuhlane lokunye okuninginengi. Inhlolisiso le iza ngesikhathi odokotela lengcithi kwezempila kahle bekhonona ngokuswelakala kolwazi lwezempila kahle oluyilo olulakho ukuletha izinqumo ezizaphathisa uZulu. Ngaphansi kohlelo lolu, abacubunguli bezimstats baza kwethekelela imizi lezimuli ezithile elizweni lonke jikelele bebuza imibuzo ephathelane lezempila kahle. Unkosazana Magugu Msipha ophila legciwane lengculaza uthi lokhu kucubungula kulinyathelo elihle kakhulu ngoba ulwazi luyadingeka ukuthi abantu baphila njani njalo balendingeko bani ukuze kuthathwe amanyathelo azabaphathisa. Uthi sokwejwayelekile ukuthi uhulumende kanye lephalamende benze izinqumo lemithetho abathi ngekaZulu kodwa kungadingisiswanga ukuthi vele yikho yini okuswelwa ngabantu. Ukwabiwa kwemali uthi kuyaphathiseka lapho sokusaziwa ukuthi yiluphi uhlangothi oludinga imali ethe xaxa hathi ukunika nje ngokucabangela.
Mina njengesakhamuzi sakule ndawo ngibona kuqakathekile ukuthabeza istatshi babodinga izindlu besibuza ukuthi sihlala labantu abagula imikhuhlane ejeneyo endigoqela i-HIV kumbe i-TB. Lokhu ngibona kungasiza ngoba uhulumende wethu uyabe sekwazi ukuthi kulabantu abangaki ababulawa i-HIV kumbe kulabantu abangaki ababulawa i-TB. Kungazakala lokhu sokuzazala ukuthi kubhajethwe njani imali yokuthi kusize laba bantu. Then nxa kuseyitholakele imali naleyo yokuthi abantu laba basizakale even so siya phezulu ngale parliament sokuzazakala ukuthi ama-policies ethu siwayenze njani ukuthi abantu laba sibasize njengoba bengabazizalwane zalapha ekhaya eZimbabwe.
Isakhamuzi unkosikazi Sakhile Masuku uthi ngalaqiniso ukuthi lanxa lokhu kucubungula sokwenziwe uhulumende uyalalela yini kumbe uyaziqhubekela ezenzela izinqumo zakhe ezingelani lalokhu okuphume kuZulu. uthi kulakho ukuthi lokhu kube kudlalisa nje imali. Abantu bebuzwa imbuzo engapheliyo, kodwa kuphelele emoyeni, kungela ukuchaya indiva okukhulunyiweyo.
Ubungombono omuhle sibili lokho okufuna ukwenziwa yi-ministry i-find out ibe lama statistics ukuthi abantu bengabe imkhuhlane bayivikela njani umbe njalo bagulo ungakanani ezindlini lapha. But at the same time sithemba ukuthi uhulumende ayikasidlalisele isikhathi sethu ukuthi engakuthatha yonke information nale ukuthi ebese yisebenzisani ngapi nini njoba kuyagcina ukuthiwa akula mali yokufunda i-project yakhona.
Osakhulayo unkosazana Chiyetsa Makhombe uthi yena ngomunye osekela lelinyathelo lokucubungula lokhu, kodwa kazi ukuthi bangaki abantu abalakho ukukhuluma iqiniso ngempilakahle yabo. Abantu uthi sebajayela ukugcina ulwazi ngempilakahle yabo luyimfihlo, kungakho kungabanzima ukuthi batshele nje umuntu wokuza ngesimo sabo.
Kodwa ngibona kungabanzima kwabanye abantu abalale imikhuhlane ukuthi batsho iqiniso because besesaba ukuthi bengakhangelwa njani emphakathini. So ngibona kuluhlupho olungaba khona kusurvey le. Kodwa ke luhlelo oluhle kokuthi uhulumende engenelisa njalo ukuthi abasize uyabonisa ukuthi uhulumende uyaphatheka ezidingweni zabantu njalo uyabanakekela.
UMasuku uqhubeke esithi yena seke wakhulumisana labacubunguli bezimstat, abanye babo abalabuntu ngendlela babuza ngayo imbuzo okulakho ukukhuba uZulu acine engaphendulanga imbuzo. Ukufundisa abacubunguli indlela yokubuza inganyathelanga abantu ikhonzi uthi kuqakathekile ikakhulu nxa kusenziwa ukucubungula ngempila kahle yomuntu lemikhuhlane angabe elayo.
And labantu lapho kuthiwa bayasetshenziswa bezimstat inyathemba ukuthi bazafundiswa ubuntu uthi nxa bebuya besizosiqoqodela emzini yethu basinanzelele njengabanikazi bemizi lapho esikhona, ngoba ngendlela embabona ngayo mbonani bafundisa ukuthi they must force information out of us, but kumele bakwenze ngokunanzelela la ngokusihlonipha not ukusifosela, but babe lakho ukuthi bakhone ukukhuluma kuhle labantu ukwenzela ukuthi abantu babe open bakhulume hatshi ngendlela ade bebuya ngayo ngazo zonke lezi ezinye izikhathi.
Omunye wabacubunguli bezimstat umnumzana Love Momuthizwa uthi bayabafundisa abacubunguli ukuthi bakhulume njani labantu ukuze bathole ulwazi abaludingayo. Inhlanganiso yabo uthi yiyo elomlando wokwenza inhlolisiso ezinje, kungakho kuyadingeka ukuthi abantu babasize lapho bethe bafika baqoqoda emizini yabo. Nxa lolu lwazi sebethe baluthola uthi abantu bengesabi ukuthi bazahamba bebakhuluma, ngoba kule mithetho ebavikelayo ukuthi lolu lwazi lungaphongusetshenziswa nje ngaphandle kwemigoqo ethile. Ucubungula lokhu nxa sokuphethiwe kwahlolisiswa kulakho ukusetshenziswa nguhulumende ekubekeni izinqumo lemithetho. Inhlanganiso ezizimele zodwa ezisebenza kwezempilakahle uZulu labafundi kanye lobani lobani olungamsiza. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zimanyene leze South Africa ukuthakazelela iMandela Day ngokuzinikela ukwenza imisebenzi etshiyeneyo kulelo lizwe ngaphandle kwembadalo. Intatheli izindaba yethu Benedict Nhlapho sethulela lolu daba.
Minyaka yonke mhla ka 18 Ntulikazi umuntu wonke emhlabeni jikelele ukhuthazwa ukuchitha imizuzu engamachuma isithupha lasikhombisa esenza loba yini encedisa ukuthuthukisa impilo zabanye abantu ungelambadalo. Lokhu kwenziwa kunanza umsebenzi omkhulu owenziwa ngumuyi owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Nelson Mandela. UMandela wazalwa mhla ka 18 Ntulikazi, wachitha iminyaka engamachuma isithupha lasikhombisa esebenzela inkululeko lempucuko yabantu bakwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa lazoke zimanyene loZulu ekwenzeni okuhle. Abanye bachithe usuku bencedisa ngokutshiyeneyo ezibhedlela emizini ehlala abagugileyo, endaweni ezigcina izintandane lezinye indawo ezihlala abahluphekayo. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Simanga Moyo ubemanyene lezizalwane zakwele South Africa bependa isikolo lokulungisa okunye okwanakeleyo esabelweni seMpumalanga. Uthi okwenza waphatheka kulolu hlelo lezinye ahlale zenza minyaka yonke yikuthi wakhangwa impilo uMandela ayichitha esiza abanye abantu.
Ngihambe ngaya siza isikolo esinye seMpumalanga kade sifithela ama tapes akade afayo aniglethwa igovernment so thina besikwafithela spenda lesikolo. Ngicabanga kanjalo ukuthi ebengumuntu omkhulu obelozwelo ekwazi ukuzwela isizwe sakhe noma nje ebengafinyeleli yonke all over South Africa but ebebazwela abantu.
Esinye salwane seZimbabwe umnumzana Junior Ndlovu laye ubephathekile enhlelweni eziningi zokusiza umphakathi. Yena ke lezalwane zakwele South Africa bethekelela abantu abahlala emikhukhwini abangabayanga bebapha izitofu zokupheka ukudla lezinye impahla abazidingayo empilweni.
Bengisiza abantu abahluphekile ngoba Mandela was a champion of the people. Ngoba behlalesho nje ukuthi emuntini ohluphekileyo kuneqhawe phakathi kwalabo abantu abahluphekile. If uma ingathola usizo uzokhuphuka abe iqhawe. Besinika abantu itofu, ukudla, impahla abakudingayo.
Umnumzana Nqabuto Mabhena uthi ngemva kokwenza imisebenzi etshiyeneyo eminyakeni edluleyo, lo nyaka ukhethe ukwenza okuhlukileyo. Uthi lo nyaka ukhethe ukusebenzisa isikhathi sakhe ecebisa izizalwane zeZimbabwe ngakho konke ezikudingayo enhlalweni yazo kwele South Africa.
Xoxisani labantu abaningi abadlula i-8 abanye kade bengi-inboxa ku-Facebook, ku-WhatsApp. Abanye kade befona, abanye nihlangane labo mathupa befuthi bazusengcono ukuthi kuyini okumele kwenzakale behlale bekhona apha eSouth Africa kusemthethweni.
Umabhena uthi loba okuningi okwenziwa nguMandela ekwenzele iSouth Africa uyisibonelo sihle emhlabeni jikelele okudingeka silandelwe iloba ngubani oqhakathekisa izifiso zikaZulu. Uthi njalo lenkokheli zeZimbabwe kuningi okufuze zikufunde kuMandela.
Sifisa ukuthi thina singabakhokheli sifunde kuye ubaba uMandela ukuthi umuntu lesikhathi akhokhela ngaso abuye achiye ukuchiya ukuba ngumongameli kumbe ukuchiya isikhundla sobukhokheli kakutsho ukuthi ngaphandle kwalokho kawusekho omunye umsebenzi ongawenza.
Iningi lithi kuphatheka kwabo enhlelweni zomphakathi kwemukelwe kakhulu izalwane zakwele South Africa njengoba kukhombise ukuthi kabazanga kuleli ukuzobaminya kuphela kodwa babambisana labo enhlelweni zokuthuthukisa ilizwe loZulu wakwele South Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
LeZimbabwe yelilakho ukujeziswa inhlanganiso yebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu ezwekazi leAfrica yeCAF. Ngemva kokwehluleka kweqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu ukuyadlala kwele Ivory Coast ngempela viki edluleyo. Intathe zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libhekane lesijeziso esokuthathelwa ilungelo lokuphatheka kwemidlalo yeqoqo yenhlanganiso yeCAF okweminyaka ethile. Ngemva kokwehluleka kwalo ukuyadlala lele Ivory Coast ngensonto emdlalweni omncintiswano wokuthi ngamaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo yama-Olympics. Lokhu kungoba inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni yezifa yehluleke ukuthola imali yokugadisa leli qembu indizamchina yokulisa khona le Ivory Coast. Abadlali beqembu le-Mighty Warriors baveze ukudana okukhulu ngalesi sehlakalo esilakho ukuphazamisa ibhola labesifazane elizweni.
I'm very much disappointed ngento esiyenzelwe izifo. Ukuswela imali yama-ticket but bebewazi ukuthi ama-games akhona waye bebengadingi imali kusalesikhathi. Khathesi i-women football sizabhanwa which means it's the end of it.
Kusenjalo iqembu lamajaha leminyaka engama-23 elimela ilizwe emdlalweni wenguquliselo elilo mthwalo onzima kumkhankaso wokuyadlala kwimidlalo ye-African Championships. Lokhu ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lelabo sowabo elimela ilizwe le-South Africa ngesonto esikodlweni iHarare. Lawa maqembu azaphindana umphehlo ngemva kwamaviki amabili emdlalweni ozakuba elizweni le-South Africa. Njalo eleZimbabwe sekuzamele linqobe kumbe libe ngutshikilo bhanqa lihlohle imiklomelo emibili kumbe edlula lapho ukuze liphumelele ngoba umklomelo we-South Africa ewuhlohle idlala ingekho ekhaya obalwa kabili. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. LeZimbabwe lele Belarus lamuhlali sayinelana isivumelwano esifika $150 million esizabona ilizwe lisamukela uncedo esigabeni zokwembiwa kwamatshe aligugu lezinye. Elemelika selivuselele ngokusemthethweni ubudlelwano lele Cuba ngemva kweminyaka engamachumi kulokufuthelana okukhulu phakathi kwamazwe omabili. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi zithi amankampani amaningi asolobele izisebenzi ezazisa ngokuthi sezizamiswa umsebenzi kulandela umthetho osusipha abaqhatshi ilungelo lokuxotsha izisebenzi mahlayana. Olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.